Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe mhlaka 2 Lwenzi 2018 umkhokheli wenkonzo eya Prophetic Healing and Deliverance PhD umnumzana Walter Magaya uhlawuliswe imali yesibambiso eyebel yamadola ngamakhulu amathathu $300 ecaleni aletheswayo lokwephula umthetho oqondisa ukuthengiselwa kukaZulu imithi yokwelapha. Ibandla le-MTC lithi lokhe lime ngesinqumo salo sokuthi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami kumele ashiyele lesikhundla kukhansela Mlandu Ncube. Kuza Friday lamhlanje silomculi weZimbabwe osehlala kule South Africa uQhizo yena ke ucula umdumo kwakulezinsuku weGqom Kwaito. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi uza kupha ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuba batshengise ithalenta labo emidlalweni emithathu eseleyo kusizini yalonyaka. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwecala eletheswa umfundisi Magaya wenkonzo ePhD lapho athi usethole umuthi wokwelapha imvukuzane lengculaza kanye le-cancer. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku 6080 kilohertz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.